Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Diva na kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngozibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlovu eVictoria Falls. UFarao uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi, kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi likommission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labe Citizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho, indaba ze electoral participation, into ezinyazwa lozo. Uqakatheka kwakhona sekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns aba abantu abachiyeneyo, kungaba ngabantu abatsha, kungaba ngabezombangazwe, ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe kuyini. Konkana kuqakathekile yikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakhona yini, kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lama dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisanele inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota
imihlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa uqakathekile ukuthi after nxa imihlangano siyenziwe kuphumani kuba le mpumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhangela kathesi ukuthi khona lathi njenge ekhaya vote siqoqisana lezekhi njalo nje especially eBulawayo province mat north lase mat south kodwa izikhalazo zethu baba bezihambisa khona le eHarare ku commission so sekufisa ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguqu wola nalapha yana kwenze ukuthi kusincedise ukuthi lathi nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba abakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la ayenzakala eZimbabwe
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023 kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga useneta obamelayo ngemva kokubhubha kumeli wabo useneta Rejoice Timire Nyakenye iZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iyathuzi ithi umthetho kamongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uzulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi useufakile kugwalo lwe-Government Gazette. Iyathuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS. Lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa ibunzima. Iyathuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresident esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Uhulumende nxa eselumisile lolu hlelo kutsho ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona okuyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikwelete.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweGEMS lolu lusebenza njani kahle kahle?
iGEMS luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seGEMS kazange adinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuse sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya applyela iloan. Okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona uhulumende wasesithi abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhloko bona baba opt out imali lokhu ithathwa. Okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo lukahulumende lolu belibone ngani loza basiza. Baqala ukufuna uku-applyela amaloan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezisebenzi kahulumende sebephila ngamaloan lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza amaloan. Sathola ukuthi nxa umuntu ese-applya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza iloan leyo. Kodwa nxa bethatha imali ye-GEMS 2.5% abakunaki konke lokho.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iATUS. Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kubembula.
Kwenze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi leli nyathelo lizabangela ukuthi sithwale nzima ngoba siphila ngokuthengisa izifuyo. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha lwe-veterinary service ezantsi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasematobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo umdlongo othi isifuyo ezisuka kulezi ndawo kasisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. Umdlongo waphinde wathi noba nje leli nyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane izilela. Kodwa izakhamizi eziqoqelana umsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Angumnumzana Luka Ncube oyisakhamuzi sakobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturba kakhulu ngoba kathe sangithi izikolo zivuliwe zivulele ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala amafizi. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona baya befanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezochamuka sebefaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impuphu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Lavimo Ncube esinye isakhamuzi sematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Irawundi yethu lapha asikadibani nakho, khangelele ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane, i-vetinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingenele. Kwakathesi ayasikadi sithethwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi leli nyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla lekwathi asilimanga kuze sithenge inkomo kodwa abantwana bahle ukubhatala izikhulu fees ezikolweni zinkomo. So kuza affecta sinje kakhulu, hayi kancane, ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi seGwambe ePlumtree uthi wabona inkomo sezikhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi ziqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane we-foot and mouth umemetheka ngesiphangephange. Ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela isifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abazigqithise zivele zizigulela. Usenjalo uZulu ezantsi emandebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. umnumzana Zwelithin Kabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi bazabhekana lodubo lwamanzi lomnyaka ungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ichebechebe okudala ukuthi engabamba amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa iscooping, i-rehabilitation kuphela. Qakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Qakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emaNdebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Roseline Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead, elikhokhelwa ngabesifazane.
Thina njengephathi yeLead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje wonke wangakwanisiyo banabo. Sikhangelela ama-pensioners iwe simancedayo futhi ngama-advice ngameshena njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhona sabhala ama-articles amaningi sisithi abantu abagijime berejista ukuvota ukuthi manqawe into ye-census lefika nje abantu bethini becooperate njalo nje futhi njengeparty ekhokhelwa umuntu wesifazana. Sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-National Constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50 maybe workplace noma ukuthi khona emakhaya indawana zonke nje leku-parliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona ku-parliament, sibe khona singabafazi siyenze hafu isihamba sonke labalisa sike silisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole inye ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho.
Ulinde Masabela sehlangane lenhlupho eziningi eze mphathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Ngabafuna amadoda ukuthi khona sike sihlukume lathi sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila abantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana nye balama-different fathers. Besihleka, abanye ngabasijikijelayo bengasibona. Infact ku-internet sibili siyabe sithethiswa, siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukukuceda khonokho.
Amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayele ZANU-PF, LCCC, abaningi abakholwa ukuthi alabasekeli abaningi, singatsho layo i-MDCT, lina limi ngaphi khonapho? Libone yani lizanqoba nje lilabasekela abaningi yini njalo lizabakhuthaza kanjani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphatha amaningi sibili njengo-CC, ZANPF, MDCT. Thina njengekusuku mesukwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu kabasivotele bebone ngokuthi umuzi ngumama. Umuntu wonke sukuma nje ake engenise umama esikhundleni sikapresident, ngeke engenise uLinda Masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe, ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esinhle manga ikhokhelwa umuntu wesifazana. Ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana, sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengopresident kanye wonke lamakhansela akhe elid kanye wonke lamamember of parliament akhe elid. Umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu, sithi no child marriages, sithi no women abuse. So 2023 vote lead to power.
Ibandla lenu lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi.
Ilead party silabo sibili ama abesilisa half half. Akula muntu esincindiselayo phansi, sithi umuntu wonke sukume, engabe ngumfazi engabe ngumuntu oyindoda, sithi 50-50 njengeconstitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo-2013.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrat iLead, esixoxelayo eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eyeZimbabwe Sexual Rights Center. Mnumzana, ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi. Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezinsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu?
No, hayi siyabonga. Kulezinsuku nje umsebenzi yiwo omningi, inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababalamaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo, ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathole ucansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo. Imfundiso yankhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe iziqini.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo-ke senza ucansi olungavikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwe kuyangaphi, kuyakhanya ukuthi icansi libe lisenzakala. Sike sabona futhi ukuthi nani labantwana abancane bephuma sebeziswa ngesikhathi sivalekile ukuthi ngifuthi ukukansile likhona lusenzakala kathi sesisiza linani labantu abale emkhuhlane ethindana ngokwecansi ndayo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imkhuhlane ethindana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganelo?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisa ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa bekhetha bonke abantu etown besiba lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu etown lamabhawa evalwe kodwa kathesi sesiwabona sebebuyele emsebenzini sibile hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Krisa, sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomhlabeleli wezokholo uMbonisi Msimanga. Silinsizwa izethula.
Ngithanda ukubulisa kuqala kwindawo zonke. UMbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe emsigodini saseNsuza, khona ukudabuka khona uMbonisi.
Sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama singles kuphela, awukabi lamadlala deyini, njalo ingoma zakho zitholakala ngapi?
Sasebenzela phezu kwealbum kunjengamanje, sisebenzela phezu kwealbum ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album. Endaweni zokuxhumana ungangi-checka even ku-YouTube or wonke ama-social media ngiyatholakala, ungabhala nje Mboniswa kwaMsimanga uzongithola lapho noma kuphi. Le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje konke ama-online stores akhona YouTube.
Ndeli ubashela waphamazi.
Abalandeli ngibashela amazi ukuthi abalandeli bami yalithanda kakhulu balandeli, and ngisazonenzela kubeka ningisupport ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza i-album yayona lo nyaka. So shit balandeli ngiyalithanda, ngisazoba right nje, ngisazonikhekela kahle uvuzi.
Uphuma ke enkundleni uMbonisi Msimanga ngale. Steven Simanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-TRIPC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.